Linkuthazo iza ngesikhathi sosuku lwe International Albinism Awareness Day lona olunanzwe ngamazwe omhlaba izolo. Iza njalo ngesikhathi kulembiko yokuthi obaba abanengi babalekela izimuli zabo nxa kuthe kwazalwa umntwana olesimo lesi ngezizathu ezigoqela inkulumo eziyabe seziphuma ebantwini, ikakhulu izihlobo, abangane kanye lomphakathi nje jikelele. Unkosikazi Arumando ohlala eZibarasekwa Extension eHarare ungomunye wababalekelwa ngumyeni emveni kokuba ebelethe umntwana omhlophe ngombala ngokusweleka kwemelanini emzimbeni. Lanxa nje yena engumuntu omnyama, uthi babili abantwa bakhe abalalesi simo.
Inini upenyu wangu wesendoraramisa bana wangu nemaricho nekuthengisa.
Abantwana bami ngibaphilisa ngokusebenzela abanye abantu lokuthengisa emkambo. Pho njengoba sekule lockdown angiselakho okokwenza. Esikhathini silala ngendlala. Ubaba abantwana kade wabaleka ngo-2014.
Umqondisi wenhlanganiso esebenza labazali babantwana abanje eye-Global Aid Missions, uMnumzana Fungai Chasi, uthi laye ulabantwana ababili abalesimo se-albinism, njalo uthi uyabanakekela kuhle, hatshi ukubabandlulula njengokwenziwa ngabanye obaba. UChasi uthi kubuhlungu kakhulu ukubona abanye obaba bebalekela izimuli zabo. Ulandisa kabanzi uChasi ngokwenza umntwana azalwe elesimo se-albinism, sona esibangela ukuthi amehlo akhe angaboni kuhle, kanti njalo lenwele zakhe zibe mhlophe njengejwabu lakhe.
The problem that we have is when fathers begin to think that those children are not their children.
Kuba ludubo nxa ubaba esesithi abantwana kabasi bakhe, khona kuthatha ababili ukuba lalowo mntwana. Nxa omunye wababili laba engelalo lelo jini le-albinism, kabangeke baba lomntwana olobala, kodwa nxa belalo bobabili balakho ukuba laye umntwana olobala. Kuthatha ababili laba ukuthi babe lalo lelo jini le-albinism ukuthi kube lomntwana
olobala.
Amazwi kaChasi agcizelelwe ngunkosazana Evelyn Maguta, yena oqhuba izifundo zokusebenzisana loZulu, i-social worker e-Women's University, njalo ophakathi kokufundela umsebenzi kunhlanganiso ye-Global Aid Missions.
Ukuba le-albinism yikuba nje lesikini esitshiyana lesethu, kodwa singabantu nje sonke sadalwa kanye, sidla okufananayo, siphila okufananayo, singababona emgwaqweni, asibathandeni.
Sixoxe njalo lo nkosazana Thandanani Sibanda, laye okunhlanganiso ye-Global Aid Missions.
Abahlukananga lathi abantu laba, bumbanani, bambanani laba, bancediseni lapha abayehluleka khona, kulabanye abayehluleka ukubona, abanye abayehluleka ukuhamba.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-Lawyers with Disabilities Association Zimbabwe Trust, uMnumzana Bekithemba Mlawuzi, uthi bathwele nzima abantwana abalesimo lesi kanye labonina abayibo ababanakekelayo esikhathini esinengi.
Kulento okuthiwa ngama-genes avame ukuthi ayahlangana abe ngakababa lakamama, kwake kwazalwa umuntu olobala emulini yakho. So wena usozube kwazi ukuthi kwake kwenzakala khonokho, uzathola ukuthini kuyagcina sokuphuma ke umuntu lwana olobala nxa kuyikuthi ama-genes lawa akhona kumuli yakonkosikazi lemuli yakobabomuzi.
Umlawuzi uthi ukuhlukuluzwa kwabantu laba kumele kuphele, baphathwe njengaye wonke umuntu, njalo batholiswe zonke indingeko ezifana lamafutha okumele bawagcobe ukuze bezivikele kumkhuhlane wemvukuzane, wona ovame ukuhlasela ijwabu labo ngoba lingavikelekanga emisebeni yelanga.
Ayisikho kwenza kukamama kumbe kukababa, akulani lokuloywa, akulani lokugadlwa.
Ngesibalo sikahulumende kusensus edluleyo, kwatholakala ukuthi eZimbabwe kulabantu abale-albinism abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane, 39,000, ngokutsho kwenhlanganiso ye-Lawyers with Disabilities Association Zimbabwe Trust. Uhulumende usanda kuphawula umthetho omutsha owe-National Disability Policy oza kutsho ukuba ziphathwa njani indaba zabantu abakhubazekileyo elizweni. Abasebenzisana labantu laba bathi balethemba lokuba lokhu kuzoletha inguquko kundlela abanakekelwa ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimi uMavis Gama.